Hayi umumo usubuyele esikhatini sesensuku zonke nje hayi ilanga umumo womphakathi hayi ilanga selikhona hayi izulu alisani isidlulile ilokuzeni hurricane Ian lo hayi usedlulile njengensukwini nje engadlula nje sokusala khonoko nje ukuthi sokulwisana lokulungisisa ukuthi indawo eziyabe ziphazanyiswe lizulu leli amapholi amagetsi awayo izindlu ezagcwala amanzi khonoko nje yiyo nje into ejwayelekile eyenzakalayo yikho sokukhona yumsebenzi osukhona hayi kodwa yena ulokhuzeni uhurricane Ian hayi kasekho nje hayi iflorida sesekubuyele endaweni yikho khonoko nje okwamalanga wonke
siyabona ukuthi izulu leli lingakani uhulumende wayexwayise abantu ukuthi basuke ezindlini lina kungani lalingasukanga ngesikhathi lisina leli zulu
ye ukuphuma kwabantu ukuthi khona abantu basuke endaweni baye ngapha into eyenzakalayo ukuthi khona kuyabe kutshengiswa laphana kulokhuzeni kuma weather forecast ukuthi ihurricane ihamba iya ngapi izabuya ngapi izachaya ngapi lapha izachaya kanje lapha izachaya kanje laba abaseduze le lokhuzeni lolwandle kubo Fort Myers lezinye indawo ngale ye hayi ngale into ziyabe zingamanga kuhle sibili ngoba nxa echaya manzi ye indawo ziyalokhuza kuba kubi sibili ngale kuleziyana ndawo hayi abantu nxa kuthiwa bayasuka sibili liqiniso kodwa ke nxa usubuya ngaphezulu ngapha lapho esikhona thina kuyabe kungela ukuthi kuthiwa sukani kumbe liye ngapi kusokusiya ngokuthi khona lapho endaweni ohlala khona kuyabe kuyini okuzahlupha khona njengalapho mina enhlala khona into ehluphileyo ayisiyo ilokhuzeni ukutshaya kukahurricane sibili into ehluphileyo ngamanzi abebuthana ke kwase kusithi khona isidlulile yona ihurricane amanzi lawana yiwo akade sigcwala ke endaweni ezindlini endaweni and ayisiko ukuthi khona sithi iFlorida yonke nje kuya ngokuthi endaweni nje lapha endaweni so ukuthi abantu basukume baphume endaweni kuya ngokuthi khona kuhlalwa ngapi njalo lokuthi khona nxa bekhangela ukuthi khona izachaya kanjani ihurricane yakhona la usibona ukuthi khona hayi thina lapha hayi lapha singapha singasinda ngoba khona ukuthi umuntu uphume usuke emzini endlini ayisonto elula